καλησπέρα σας, Κανάχα.
Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Njani mthwakazomu she olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesibili mhla ka 14 kuNtulikazi 2020 ngontungamili Nkomo. Endabeni zekuseni lamhlanje
besabisa kuyethusa kuhlasumisa umzimba ngendlela okukhuphuka ngayo inani labantu asebehlaselwe ngumkhuhlane we-COVID-19.
Kulo muntu oyedwa obulawe ngumkhuhlane we-coronavirus izolo okukhuphule inani lasebebulewe isifo lesi laya kumachumi phose amabili 19. Asebebanjwe lomkhuhlane labo bakhwelile baya phezu kwenkulungwane.
Ubudlelwane lobo budalwa i-contract kabucanyulwa ngenye indlela ngaphandle kwendlela esibhalwe emthethweni.
Amagqwetha e-Drugs International aselobele uhulumende emxwayisa ukuthi asidinga inhlawulo ngoba wesula i-contract yakhe lalinkampani ngaphandle komthetho. Ele South Africa lithi selizalandela isinqumo senkantolo liphathise iziphepheli zeZimbabwe kanye lalabo abalama special permits ngemali ephiwa izizalwane zakulelo lizwe ezibhanjaniselwe impilo ngomkhuhlane we-coronavirus. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inani labantu asebebulewe ngumkhuhlane we-coronavirus eZimbabwe selikhwelile laya kwabalitshumi lasishiyankalolunye 19 ngemva kokubhubha komuntu oyedwa enkabazwe izolo. Ugatsha lwezempilakahle luthi kubonakale ukuthi umuntu lo ubele coronavirus evele esefile. Abafunyanwe belomkhuhlane lo izolo bona bangamachumi phose amahlanu 49. Lokhu kukhweze inani labantu asebebanjwe lomkhuhlane elizweni laya kunkulungwane elabantu abangamachumi amathathu lane 1034. Abasinde izolo njalo balichumi lanhlanu. Bonke ngabemathebeleland South. Lokho kukhuphule inani lasebesindile kulomkhuhlane laya kumakhulu amathathu alamachumi edlula kancane amane 343. Ukukhwela kwenani lababanjwa lababulawa ngomkhuhlane lo kuza ngesikhathi kungelamphathintambo obona ngezempilakahle kulandela ukuxotshwa kukamnumzana uBhadaya Moyo. Iziphathamandla zezibhedlela lazo zixotshe umsebenzi ngohulumende kuthi abongi bona baphakathi kokukhalala umsebenzi. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association umnumzana Michael Mdladla Ndiweni.
Umzima kuyesabisa kuyethusa kuhlasimisa umzimba mvuka Nkomo ngendlela okukhuphuka ngayo inani labantu asebehlaselwe ngumkhuhlane we-COVID-19. Kutshengisa ukuthi ke kumele kuthathe izinqumo sibile zinzima ukuthi abantu bavikeleke, kodwa ke siyananzelela ukuthi kulowo nzima kakhulu elizweni ubona abantu betsha indwendwe befolele amanzi, abantu babona begcwele emabhasini. Namhlanje engikhangele emini ngabona vele abantu becalacelene ebhasini bengagqokanga amamaski ukuthi bazivikele kulomkhuhlane. Kulobunzima kakhulu kuyethusa ke sokusithi ke kathesi ke abantu kumele besukume, ngoba nxa kungasukunywanga sizabona ke okwenzakala kumazwe esakhelani lawa njengeSouth Africa, abantu sebephela khona lapha labo sizaphela futhi. Njalo ke kumele sisukume kathesi ke kusukume. utshela iqiniso abantu bebona ke bonye sokwenzakala ukuthi abantu bodwa nje sebebona ndamu khona lo empela mpela uyabulala nxa ukhangela abantu uqala ukwethuka manje kodwa sokudinga ukuthi kuna nawuhulumende abambane lozulu kuzanya imizamo yokuthi abantu behlise inani lokubuthana kodwa ke kulobunzima njalo nje bangithila ukuthi amanzi ayahlupa ompupu bayahlupa lendaba zokuhambisa lezi izimoda lokho ezihlupa abantu bayeshayindwendwe town lapha bemelele ukuthi bagade ke kodwa ke kulobunzima asazi ukuthi kusasa kuzavuke kunjani kodwa ke bona ngani lekuso salitshengisa ukuthi lizalisesabisa litshengisa ukuthi abantu bazaphela siza kufakela onyaka ngalo mkhuhlane
abanye babanja lomkhuhlane umuntu esevele esefile kuloko kuthiwa yi-postmortem ngesingisi ungathini ngalolo daba
yikho lapho-ke owesabisa khona enkomo sokusithi ngawo uhulumende uyadonsa amasokisi abantu behlolwe ngobuningi kwenzela ukuthi abantu abalo mkhuhlane kuhle kwaziwe bahle bahlaliswe eceleni khonokho kuthiwa i-isolation yakhona leyo wenzela ukuthi bengatheleli abanye ngoba kungananzela kathe sizwa imibiko yokuthi ezibhedlela lapha abongikazi kanye labafundela ubongikazi babanjwe imikhuhlane ngemva kokuthi abantu akade belaliswe besebedlulile emhlabeni besala bebanjwa nje kunjalo kutshengisa-ke ukuthi-ke kulokusilela kulokwehluleka kuhulumende ukuthi ahlole abantu besaphila kwenzela ukuthi-ke kwaziwe kwenqatshelwe ukuthi umkhuhlane lo ungabuthelelwana abantu bengakwazi ngihlala lo muntu khona phela umkhuhlane ngingakwazi kuyadingeka ukuthi-ke kudose amasokisi kusetshenziswe kanzima abantu bahlolwe ngobuningi elizweni ngoba yiyo indlela kuphela engenze ukuthi sibe kwazi ukuthi abantu bangaka abagulayo njalo laba bebekwazi ukuthi abamelanga bathele abanye kube nemizamo yokuthi bamiswe ukuthi bahlangane labanye abantu wenzela ukuthi-ke umkhuhlane lo wehliswe ukubemetheka kwawo nxa kungenziwanga lokho zabe nihlala lo muntu khonapho okhwehlelayo endlini kumbe ime ngikhwehlelayo umuntu lona kathi uyagula kumbe ime ngigulayo ibe lokho engihamba ngifafaza umkhuhlane ebantwini sizabhubha elizweni-ke siphele sithi du nxa kungadoswanga amasokisi kwathiwa-ke abantu bahlolwe ngobuningi elizweni
Umnumzana Michael Mdladla Ndiweni ngoinhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association. Amagqwetha enkampani yeDrugs International aselobele inkampani kahulumende eNetfarm eyazisa ukuthi ukwesula isivumelwano sokuthi iDrugs International idingele iZimbabwe amaphilisi lokunye okokusebenzisa kumizamo yokulwisana le-coronavirus akukho emthethweni. Uhulumende wesula isivumelwano seNetfarm leDrugs International lesi kumaviki asanda kwedlula ngemva kokuvela kwemisebenzi yenkohlakalo ebikwa yabakhona ekuphiweni kwalenkampani umsebenzi ngowayengumphathintambo wezempilakahle umnumzana Obadiah Moyo yena oxotshwe umsebenzi ngumongameli Emmerson Mnangagwa phezu kwalolu daba ngeviki edluleyo phansi kwesivumelwano lesi iDrugs International yayizabhadalwa izigidi lezigidi zamadola emelika encwadini yawo amagqwetha alinkampani athi iNetfarm yesula isivumelwano lesi ngaphandle komthetho ngoba kulalutho olubi olwenziwa iDrugs International ngokunjalo athi asedinga umlamlankunzi ukuze inkampani le ihlawulwe Isiphathamandla salinkampani umnumzana Delish Nguaya ukhululwe ngeviki edluleyo ngemva kokubotshelwa icala lokuqambela uhulumende amanga ukuthi iDrugs International inkampani elungisa amaphilisi okwenza yaphiwa ikontrakti. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ngcwethi kwezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube.
Akula nto emangalisayo kukhona lokho esesikuzwa ngokuba vele ubudlelwane lobo budalwa i-contract kabuqanyulwa ngenye indlela ngaphandle kwendlela esibhalwe emthethweni. Uma kukhona ongalandelanga isivumelwano kumbe engasabhadalanga imali, nxa ngabe isela lakuthembisa into yethile lathi lizayiletha kuwe bese liletha uyisebenzise leyo nto lile mvumo yokuthi ulibhadale. Ukuthi labana abantu babhala ngendlela ababhala ngayo kwaba yikwehlika kukahulumende weZimbabwe ukuthi enze ukuhlolisisa okufanele ukuthi abone ukuthi lokho abamtshela khona kuliqiniso yini. Nxa baletha amaphilisi uhulumende semela abhadale, nxa baletha amamaski sokumela abhadale. Ukwehluleka kukahulumende akutsho ukuthi labana abasafanelanga babhadalwe nxa kuyukuthi lezo zinto baziletha ngokuba phela babezithenge kwenye indawo, zingabe zithiphile, zingabe zipholile, zingabe zinjani, kodwa bazithenga kwenye indawo lapho abafanele babhadale khona. Uhulumende ngokunjalo uyabe fanele abhadale kumbe ephule isivumelwane ngokusemthethweni.
Umahluleli weHigh Court uthe ekhulula uNguwaya ngeviki edluleyo wakhanya esola amacala awetheswayo esithi kawaboni amacala okuthiwa adalwa nguNguwaya. Kathesi sesibona amagqwetha akhe asephikisa ukwesulwa kwe-contract. Ungathini ngalokho?
Ngakumangalisa ukuthi uMantshi akhulume ngaleyo ndlela ngokuba kuyacaca ukuthi ababotshiweyo ayisibo akade befanele babotshwe. Nxa akade befanele babotshwe kabasabotshwanga lalabo akade befanele babotshwe. Abafanele babotshwe bakhulu banamandla, abafanele babotshwe abasabotshwanga. Ngakho-ke kubotshwe umuntu kazana nje, icala lakhona lizahamba kuswelakala ubufakazi liphelele emoyeni kuthiwe sazama kodwa kwehlile ubufakazi. Yikudlala ngabantu-ke lokho, yikudlala ngomthetho, yikudlala ngomhlaba, yikudlala ngamalungelo abantu. Kumele icala lithoniswe ngendlela efaneleyo, abalamacala babotshwe labo abafanele babotshwe kungakhathalekile ukuthi ngubani.
Umnumzana efidlela Ncube ucubungula ezombusazwe sixoxela ekobulawayo.
Yebo yebo yebo, mthakazo muhle. Siyalinxusa kuhlelo lwabatsha olwe The Connection namhlanje ntambama lapho sizaxoxa khona ngokumemetheka komkhuhlane we-coronavirus. Sizakhuluma njalo ngomkankaso wokukhuthaza uZulu ukuthi atshengisele esitaladeni phezu kokudelika komnotho mhla ka 31 kulinyanga. Mthakazo muhle, asihlanganeni kuhlelo The Connection ngo-8 ntambama lilami uMichael.
Uhulumende wakwele South Africa uthi usezaqala ukuphathisa iziphepheli ezigoqela ezeZimbabwe kanye lalabo abalama-special permits ngemali ephiwa izizalwane zakulelo lizwe eziphazanyiselwe impilo ngomkhuhlane we-coronavirus kulandela isinqumo somthethwandaba esokuthi kumele akwenze lokhu. Umuntu ngamunye uzaphiwa i-R350 ngenyanga njengezizalwane zaseSouth Africa. Abanye abazayithola limali izizalwane zakwele Angola leze Lesotho. Isimemezelo lesi senziwe ngumphathi ntambo wenhlelo zokuphathisa uZulu kwele South Africa uNkosazana Lindiwe Zulu izolo. Sixoxela umgcini sihlalo wenhlanganiso ye-African Diaspora Forum umnumzana Vusumuzi Sibanda.
Kufanele ukuthi ngabe sebeqala ukuyithola kasiphatheki kahle okokuqala ngoba lento kufanele ukuthi ngabe kudala yaqala ukwenziwa kodwa kokuyenzakala.
Kodwa nxa sesikhangela i-R350 le singathi imali enengi yini, imenzelani umuntu ngenyanga?
Empeleni u-R350 akayona into ethile, kodwa mawubuka ikho lo mali mhlawumbe amafutha hamba la abethengwe nikezwe abantu abiza mhlawumbe lo 350, ngoba kusho ukuthi mhlawumbe umuntu angathola impupu u-12.5 abesethola mhlawumbe no-2 litre we-fish oil mhlawumbe nephakethi lebhontshisi kumbe amabili amathathu kumbe namazambane. So ake sithi u-350 lo ubekwe ngaleyo ndlela ngoba abantu abaningi ngaleso sikhathi bebenikezwa ukudla lokho esikubiza ngamafutha hamba, and ukudla lokho bekubhekelela ukuthi ifutha hamba eyodwa ngeyodwa nikeza umuntu iwu-350 rand.
izizalwane zeZimbabwe ezingathanda ukuzwisisa ngalolu hlelo lingazikhuthaza kumbukuzixwayisa ukuthi ziye ngapi?
Izizalwane zeZimbabwe ezingabe zidinga usizo singazixwayisa ukuthi zingaya nalapho kwiwebsite yethu www.africandiasporic.org kumbe njalo zisithinte nge-email, abanelisa ukusithinta nge-email ku-admin@africandiasporic.org. Kubalulekile ukuthi bathole ukuthi u-africandiasporic.org kumbe baye khona ka-social development ukuthi bathole usizo kwihhovisi elikufishane nabo le-social development. Nakhona bengeke mhlawumbe bathole usizo oluningi, kodwa ekugcineni uma bengeza kuthina bangakwazi ukuthi baluthole lolu sizo.
Umnumzana Vusumuzi Spanda, ngumgcini sihlalo wenhlanganiso ye-African Diaspora Forum, sixoxela eKwele South Africa. Amagqwetha amela abesifazana bakobulawayo ababili abathi batshaywa balinyazwa ngamapolisa kunyanga ezisanda kwedlula athi azalwisa ukuthi icala leli lithethwe kulandela isicelo sabasolwa esokuthi lesulwe. Omamangala izelamani unkosazana nokuthula loNtombizodwa Mpofu bona abathi batshaywa ngamapolisa ebethesa icala lokwephula iziqondiso zokuvalwa kwelizwe phezu komkhuhlane we-coronavirus. Sixoxele igqwetha labo umnumzana Ngqobani Sithole.
Into abazama ukuyenza ukuthi isitimela nxa sesithe sasuka uzame ukusimisa ngezandla, asisami. I-application yabo leyo siyilindele. I've already preempted ukuthi definitely it won't be merited. I-application nje ukuthi badelay nje ukuthi indaba iqhubekele phambili. Indaba leyo ezaqhubekela phambili isegcekeni, sineke sikuthathe njengento engasethusa, sibalindele.
Ungasichazisela ngamafitshane ukuthi kwenzakaleni emthethwandaba ngomvulo, kuyini okukhulunyiweyo?
Izibotshwa zingenile enkantolo, zithe zingenile enkantolo zabika phambi kwenkundla ukuthi zifuna ukuthi inkundla ikhangelisise lokho ezikhulunywa ngakho. Bona besitsho ukuthi icala lelabaletheswayo ngayo inkundla ingahlolisisa lecala elingeke lime emthethweni. Inotice leyo ngeyokuthi umchuchisi alindele akhangelele ukuthi kule application abafuna ukuyenza abathe bazayifayila mhla ka 15, i-application leyo ngeyokuthi ba-accepted the charges. Zakufaka ngesilungu nje, okunye kwangikhona kuyangilahlisa ngesintu. What they mean is ama-charges as they stand they are vague and embarrassing. Ngakho ke bafuna ukuthi bafayile mhla ka 15. Thina sasesivumelana ukuthi mhla ka 15 bangafayila mhla ka 15, thina mhla ka 17 siyaphendula khonokho ababe kufayilile. Inkundla izanika isinqumo mhla ka 21. Konke lokhu kwenzakala ngontulikazi. Ngoba sithi siyakukhangela sibona ngani nje ukuchitha isikhathi.
Umnumzana Ngqobani Sithole ligqwetha ubexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7. Selikubonile na ukusemaphephandabeni namuhla? Inkundla yesayithi ithi ezinye izakhamizi zeluveve kobulawayo lapho kulodubo lwesihudo esibulale abantu abalitshumi lantathu sezixexebuka ijwabu. Inkundla inye ithi njalo kulo isifazana obotshiweyo eVictoria Falls ngemva kokugwaza lokubulala owesilisa obethandana laye ngemva kokuba ephuze ukumvulela umnyango. Sobuyisikhathi senu balaleli, lapho esilipha khona ithuba lokutsho iloba yini okusenhliziyweni zenu.
Salibonani, salibonani, ba sakazi wa studio 7. Hayi, thina siyaphila ngomusa kaNkulunkulu. Into efunkuba ngayo namhlanje ake lingizwe kahle. Ngathi kulalela amazwi noma ngithi isintu esikhulunywa ngabadala bethi khona asihlandene amasiko ethu. Kodwa ke abanye ke sibaphuma ukukhuluma ngakho kodwa akabalondi. Ngoba ngisho ukuthi khona kaze bayafuna amavele enjelele, bayafuna imali enjelele kodwa ke ukwenza kwabo ayisikho. Ngokuthi xa ungakhiphanga amavele le mali uyathonisiswa. Kuthiwa into ungakhiphanga. Kanti ngembala ngeqiniso lonke into enje kayidimandwa ungadlula kudlulile pho ke abakithi lapha abadimanda njalo into enilovolo ngayo engimangalisa inye onlaba bahamba isehla phansi ngamasobhuku bepropose imali besikhona nxa sibuye ebantwini bethi khona sipasise i-10 rand nxa sibapha usikhona kathi vele i-10 rand le imize emngaki abafuni ukukhuluma ngakho uzothi khona sipasisile ngake ngilonde umuntu mina ngilemzini hayi asikhona silonde kwa sikhona lina propose andi buya bantwini lizwa abantu kwa bona bakwanisa ukungakanani ha he basibuka khona uthole sevuka umhlonga kungasikho kathi ke usobhungu sobhunga abantu bakithi wabo sobhuku esevusa umhlonga uzahlonipha ke 21 hayi bo manje wathi khona hayi asikhulumeni kuhle njengabe njengezakhamizi lawo isakhamizi yesobhuku kodwa uthole khona khona asingake silande umuntu emzini wakhe thina sibhasise sipasile kufuneka i-10 rand sakhalimize khona iyasinika almost 15,000 rand kodwa sibe sithi khona 15,000 rand kambe sure ingathatha imota lerolphe ngayithenga isiya enjelele bafuna ukuyamisa imota egedini lenjelele kanti isintu sasikhona imota ingafika enjeleke bafike ngezinyawo isintu kasikho esenakithi bakithi ngicela abazi ngesintu beke babatshele kwenilanga eredingi njengoba lalikhulumi sintu ngiyabonga ngisekhezi mina
bayiki njani lonke emagumbini amane omhlaba mthokazi omuhle malume sasithovile vuka vuka malume vuka masinya vula ivolumu kakhulu nakubingelela khonapho ngumzukulu wakho umoveni mnewethu khona ngapho egwamba sipangani wani mogizi vuka zithele omuhle egwalupa twana vuka phila umunye sunana maziwa lawo khona ngapho malaba ekuhuli sithele omuhle ulaithi mndevuka baba angiyalithanda bantwana benkosi yayiphilani liphephe kuphela liphuzani ekuzivikeleni phakathi kobhubhane lolu madoda awu bakithi saphela isizwe sikababa calabani kuqanda yini bantu hayi kodwa-ke ama-sanitizer akhona kodwa kabiza mani ye hayi sepayo nale i-green park zani ngayo madoda izandla kuyafa i-corona le ngiyabonga nxa liphephile liphilile ilithandathandi ngiyabonga
kanti mina ngicela ukubuza into eyi-1 imishini yokutesta abantu i-COVID-19 eZimbabwe ikhona yini yona noma sebesibona ngabantu ngokuwa njengempukane besiwa kuphela besifa bengatestwanga bengakwazi ukuthi bayagula noma baguli ayi futhi bakithi lo government we-ZANU-PF ayi lokho kunje thina akaze sikubone lokhu mina ngifuna ukwazi khona lokhu ukuthi ikhona yini imishini yokutesta abantu ikhambi lona yiliphi abalisebenzisayo ukuvikela labo bantu asebephethwe yileyo nto leyo
njengobukhokheli bezigaba siyafisa ukwazi ukuthi kustudio 7 namhla vele indaba esegudwini libe lisithumezela amameseji ukwenzela ukuthi singene endabeni okuyabe kumele kuxoxwe ngayo nathi siphathise kuhle ukuphathisana ezigabeni untuthuko elizwe ezikukhona okunye okuyabe kufisa ukuthi lathi njengama-councillors elifani sibekwazi ukuthi heyi liphuma nje namhla litshona sinohlupho olunje kuyasiphathisa kakhulu
bobe kungabalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo ngeWhatsApp Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Uzulu wakule South Africa uphakathi kokukhalela umdeni kamoyi umnumzana Nelson Mandela ngemva kokubhubha kwendodakazi yakhe uZinzi Mandela izolo. Kule socha le United Nations elidutshulwe ngabahlamuki lafa kwele Central African Republic izolo. Sizigqibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Abazancintisana kukhetho lukamongameli ngolwezi abathi umongameli Donald Trump lomnumzana Joe Biden bayaqhubeka ngenhlelo zabo zokudinga usekelo elizweni. Uphenyo olwenziwe izinhlanganiso ezithiyeneyo luveza umnumzana Biden ehamba phambili. Kodwa uTrump laye ubikwa eqinile kudaba oluphathelane lokukhula komnotho. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala eOhio khonapha eMelika umnumzana Tim Moringayi.
Engibona okathesi ngibona amaRepublican engiwaziyo labantu engibaziyo abaningi besithi bona bazavotela umnumzana Biden. Umnumzana Biden singabuyele emuva siyabona ukuthi waye engu vice president ka president Obama during the best economic turnaround elizwe leli in the history of the nation. Lapha abasusa khona elizwe from the brink of total desperation. So I think okwakathesi abantu abaningi babona yena umnumzana Biden as a calming hand ngoba sibona ukuthi upresident Trump ube yi-character epolarizing or engathiwa ihlukuluza abantu abaningi ngama-policies akhe. Despite ukuthi i-economy ye-America was the strongest in over 100 years ababe kukhuluma abaningi. Ama-pensioni, ama-wages, lani bese kukhwelile and cost of living ibingathiwa isingcono for everybody lama-groups amaningi. But sibona i-COVID lay 19 ingathiwa isibhadlaze konke yasibuyelisisa emuva ngesikhathi sengathiwa se-depression yabo 1933-1929 khonapho. But sibona uBiden ebuye le economic plan engathiwa izanceda i-America isuke ku-situation eyiyo kathesi.
Ubona izalankomoni kulolu khetho?
Ama-predictive analysis wonke akhomba umnumzana Biden enqoba, but singakhangela emuva i-history kuthiwa it is the teacher, best teacher of everything. Sakubona futhi ngomama uClinton contesta lo president Trump. Ama-predictive analysis wonke ayekhomba uMiss Clinton ukuthi wayeza nqoba, but siyakwazi ukuthi akwenzakalanga lokho. So ngelanga lokuvota ilanga lekhetho yikho esizabona khona ozanqoba, but okwakathesi bathi bona umnumzana Biden uzawina.
Umnumzana Tim Moringayi yisizalwane seZimbabwe esihlala eOhio khonapha eMelika. Ukuziphetha ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Kulomuntu oyedwa obulawe ngomkhuhlane we-coronavirus izolo okukhubhule inani lasebebulewe isifo lesi laya kumachumi phose amabili 19. Asebebanjelwe umkhuhlane labo bakhwelile baya phezu kwenkulungwane 1034. Amagqwetha e-Drugs International aselobele uhulumende emxwayisa ukuthi asedinga inhlawulo ngoba wesula i-contract yakhe lalinkampani ngaphandle komthetho. Ele South Africa lithi selizalandela isinqumo senkantolo liphathise iziphepheli zeZimbabwe lalabo abalama-special permits ngemali ephiwa izizalwane zakulelo lizwe eziphanjaniselwe impilo ngomkhuhlane we-coronavirus. Kwanele Mthwakazi, likumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Olivalelisayo nguNtungame.